sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Ngike ngithathe lelithuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba zethu ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-7 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki.
Isikhathi kuyafana ukuthi kuzokwenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho, but nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umuntu angcolise.
Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ibeletha kudala inkulumo.
Ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke le mibuzo esilayo sike siyiqondise kuyiwe ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe, ukuthi yena nxa efika emashontweni layo thola abantwana abangaka abeqhuba izisu bekhulelwe bekhuleliswa ngoba abadala kangaka, ufika thini yena njengomongameli welizwe?
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalemitshado yamanga eyokudinga amaphepha sebedudulwa.
Mbona ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbona ngathi special abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamaphemits.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo yiCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC imethesa icala lokungethembeki. Igqwetha elimelayo umnumzana Give Mom Viringi utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Dlamini uzalala esitokisini sewange njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba waleyo ndawo lamuhla. Eminye imbiko ithi iZac inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani weCouncil yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo bayalwisana lomnumzana Dlamini okubandla le-MDCT. Umnumzana Witness Dube isikhulumelise MDCT utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleVictoria Falls abangamalungethi ukuthi hhayi ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lo lwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awasuke kwathini. Kodwa silazo iindlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebanjeni, kanti njalo silengatsha osecretary for local government, secretary general, njengatsha ezeneleyo ezokuzabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva kokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqhakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa wabonakala ubufakazi balokho akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu ubaba umeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uzakwenza umsebenzi wakhe nxa kuleli solo thile ezikhona, lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki, lokho esidala ukubona kuBozani PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo, asilakho nje esikwethesa sodolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba simele sikunanzelele njalo kuthi ngako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ebhikitha ibeletha sokudale imibuzo yokuthi kanti kungani abokholo lolu bengabotshwa ngokwendisa abantwana abancinyane kakhulu. Unokutenda kwaRamba odabuka eNorton ubikwa wayekhulelwe ngesisu sikamakhelwane wasemthatha kodwa waphinda wabaleka ngemva kwalokho. Kodwa ngoba abukholo besipostoli kabasiwa esibhedlela lanxa ubengezwa kuhle, ugcine ebhubha. Unokutenda ngontombazana wesithathu oleminyaka ephansi kwethumi lanhlanu obhubhe ngenxa yokukhulelwa engasiwanga esibhedlela. Abukholo lwesipostoli abavunyelwa ukuya esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Akuqala umntana lowo mncane ukuthi hayi akusomuntu obhekelele ukuthi ngabe usethwa ubelethe umntwana esuke lapho engabelethiswa lasesibhedlela abelethele khona lemakhaya lemasontweni abo labo abelethiselwa khona agcina umntwana esesithiye emhlabeni okuwukuthi ngani bamusile esibhedlela mhlawumbe ngani kusinde umphefumulo wakhe. Kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi masikhangela abantu abangamantombazana abasithiyayo la bebeletha bebancane kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ngiswele lamazwi ukuthi ngiyibabaze njani into engaka.
Siyabona ukubana asikho kwakuqala lokho kusenzakala, sesike sakubona kuphuma emaphephandabeni. Kodwa ke ngokubona kwakho kungakubhahile yini kokuthi okunye engxenye akuphumi ezindabeni lapha?
Le nto sonto yokuqala isenzakala kuhleli kusenzakala njalo okuphuma emaphepheni kulutshwane esikuzwayo lezindabeni kulutshwane. Ungabona sokuze kuphuma kusuke isehlakalo sakhona sesike sabangu lo mphumela wokuthi omunye walabo bantwana asithiye njengalokho okwenzakaleyo. And ngiyakholela ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakwaziyo njalo ukuthi nxa kungayethole amaqhinga okuthi ake kubhekisise ukuthi kuyini okwenzakalayo emasontweni lawa okwenza sibone abantwana bezithwala bebancane kangaka bephinde bebelethiswa bengayithwa lasezibhedlela begcine besichiye emhlabeni. Kumnyaka ophelileyo futhi sike saba le ngxoxo efanayo futhi ngalaba abantwana bona laba abazithwalayo emasontweni lawa abathathwa ngabantu abadala bakhulelise suke lapho umntwana abelethele esontweni khona ngale bebengomama babantwana bengabantwana. Ziningi ezenzakalayo esingaziboniyo njalo siyafisa ukuthi ngani kule ndlela yokuthi ke kungene emasontweni lawa kudingisise ukuthi kanti umthetho bani wesonto lowo owenza abantwana bebengabomama bebancane kangaka. Obaba abakwenzayo bona ngoba umntwana le 15 years simaze engaphansi kweminyaka le evunyelweyo ngi 18 years. So obaba laba bona abakwenzayo abenza abantwana laba omama kuthiwa ngabo kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakuboniyo. Ngabona sokuphuma emaphephandabeni lasemsakazweni kusho ukuthi sokuze kwaba nomunye osithiyayo kodwa abangasithiyo bangaka ababele ekhaya abalama 14 years abalama 15 years abalabantwana asebengomama ngenxa yobaba laba abasonta lapho lapha emasontweni abo.
Kungakubangelwa yini ikhona okokuthi umongameli Mnangagwa laye usonta isonto yonale.
Lokho kokuthi umongameli welizwe laseZimbabwe sike simbone siyafika kulawa masonto okugilwa khona imikhuba engaka. Vele kuyasimangalisa ukuthi kugcina kusithiya le mbuzo ukuthi umongameli maye siya khona yena njengomongameli welizwe akawukhuzi ngani umhlola ongaka oyenzeka emasontweni layo esimbone evakatshele khona yena. Futhi kusinika senza sisale sile mbuzo ukuthi owenza ukuthi obaba laba benza le mkhuba bengabotshwa akusikho yini ukuthi ngoba president useduzani labo useduzani lesonto labo mhlamba upresident njengoba la mhlamba kubulilunga lalawo masonto ukuthi uvumelana nawo lo mkhubo omubi kangaka esiwubona usenzeke emasontweni la esimbona ibonakala khona esiyakhonza khona vele kusithiya sinembuzo kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke le mbuzo esilaye sike siqondise kuyiwe ubaba umnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa efika emasontweni la ethola abantu nabangaka bengabomama bemizi abantu nabangaka beqhuba izisu bekhulelo bekhuleliswa ngobaba abadala kangaka ufika thini yena njengomongameli welizwe ilizwe elilomthetho wokuthi umntwana oseminyakele ngaphansi kangaka akavunyelwa lokuthi ukuthi ngabe uhlangana ngokocansi labo baba abadala kangaka uthini ngakho yena njengomongameli siyazibuza lokho yimbuzo futhi esifisa ukuthi nganithokoza isikhathi sake siyibhekise kuye njengomongameli ukuthi uma efika lapho ufika thini uyabuka yini umhlolo ongaka nobuya ukhuza
lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula imichado lamapasipoti okwenziwe ngokungekho emthethweni yilabo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi uthi labezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emaofisini ezithupha. Abanye ke abatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathani. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique.
Umnumzana Motsoaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lama-fingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso ebhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye. Umtsoaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa ama-passport amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecabange njalo kwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lule mfanekiso lama-fingerprints abathetheneyo laba. Isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapasipoti izathinta kakhulu izalwane zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono wathi isimo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila ngoba ma wayekhuluma kuqala ngicwane mhlawumbe awe uyazikhulumela kodwa sengiyeza ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni ispecial thinani baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zaseSouth Africa la ngezinye indlela mhlawumbe singazaziyo kodwa end of the day mhlawumbe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzi lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali ema-bank mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi ispecial abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bama-permits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwama-permit kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngokuhlangula umnyaka ozayo bazinkulungwane zesithupha abeZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngokungekho emthethweni abazilethayo basebethatha ama-permit e-ZEP. Iningi lalaba abalama-permit la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye ama-permit lakithi kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngomhlangula ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakhampani lihlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilayo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu achiyeneyo ezizalwanza kwele South Africa kugoqela la mabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso echiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lilodaba lokuthi isibhedlela sakuqala esingayisiso sikahulumende edolobheni lePlumtree sesivuliwe. Lesi sibhedlela esiphansi kwenhlanganiso yeBulawayo Medical Group siza kuba labodokotela abathathu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende weZambia uzaphathisa eZimbabwe ngomumbu ongamathani azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani South Bay ninjani bonke abaphila abantu ama audio ngabona efika 10 ungazangifunda ivine 1 uhlala usenda hawo madodana asazi ukuthi azise fundini nawethu asazi hayi bekhalaza nje akhona ku ndoda le hayi yakhuluma lo wezaphu umsongelo hayi yakhuluma umbuzile phela lo zini ubuzelo wezano lo ha ugawule wakhona lo ha umbuzo wacishelwa indoda yacishelwa asuka lapha ngashona khona hayi siyabonga hayi siyabonga ma othi uyakubona sephonguqina nje kuphela kodwa uyakubona ukuthi hayi into ezizwa izano izimbi kakhulu. Then kuzozala amadoda lawo loze nawe kuzoza indaba yewangi. Indaba yewangi le othi abaqhatshana kubuya amashona eHarare le into esizilwa siMRP into esizilwa kakhulu. Kubuhlungu ukuthi abantu bendawo belambe bezilingqoqo zomlomo ukuze abantu bakhona le Harare please. Ayikho right lento le othi umuntu ebuya endaweni yakho efike bethole umsebenzi labantu bendawo bengayidola ayikho lento le.
Salibonani basakazi beStudio 7 ngincube lapha eTelfontein. Ngiyalithanda lonke ngenxa yokuthi lisinikeza izindaba zelizwe lakithi zinjalo ziphelele. Siyalibonga, siyalithanda kanti izanu yaphikelela ukuthi yena abanikeza abanye ichance sike sibone ukuthi ilizwe lakithi liyaphi. Sesithwele nzima, sigcwele emazweni ngenxa yezanu. Ngithe ebantwini bakithi asihambeni siyevota, asivoteni next year. UNkulunkulu uzosikhokhelela, sikhipheni amasela la asezikhundleni angafuni ukuphuma besidla izimali begcina izimali ezindlini. Sihambeni siyevota maZimbabweni amahle, sikhipheni amasela la. Ngiyabonga Studio 7.
Ngiyalibingelela abalaleli bomsakazo weStudio 7 kanye lani basakazi. Ngizalana nami ndingiye ngiphendule leli khehla, ikhehla lasetsholotsholo leli bizwa ngokuthi ngugawule. Yazi gawule vele ngabe ngiyakubona nje ngabe ngingungcwebe indlebe lezi, ngungcwebe mpela ukuthi indlebe zakho zizwe kahle. Ngifuna ukuphendula nje endabeni yakho leyo ukugxeka umafa magalela sibanda lo. Indoda leyani ibeka iqiniso njengokuba yikho elikwenzayo labantu bezanu PF. Ende wena vele ulokhu ulokuncindezela abantu bemandebeleni ubancindezela ufuna abalandela amanga lawe elivelela khula ngawo nje kuze kufike iminyaka edlule. Ama-sanctions lawa akhona yini elizidingela wona? Mali funta ama-sanctions ukubona ama-sanctions abuya kanjani. Yekani ukushaya abantu, liyeke ukubopha abantu mahlala, abantu abangelamacala ojobho sikhala labo sithola abala macala labagawuli. Kodwa lina liyabelokhu lisenza nje into ezingekhoyo, liyabopha abantu, lincindezela abantu, litshontsha lingamasela likhonapho liyantshontsha. Yiwuntshontsha straight lokhu elikwenzayo, kuningi esikubonayo likwenza. Lalo bathi ngibani lo uminister uJulayi Moyo lo lingamasela nje lonke lingamasela nje lonke lindaba nokuthi ubulo ukukhuluma nje uzama ukuncindezela umafa magalela sibani ayikho into ayikhuluma yagawula sihambe 2009 kuunit government ama sanctions akho abevele khona but isinkwa sisithengile nge 90 cents sisithengile nge 90 cents gawule nawe wajabula but okwamanje kuphi konke lokho vele ungayithinti iUkraine ungayithinti iUkraine gawule ungaqali yimo okhulumayo wansuku zonke udalo uThulani Dlovu enkaye ukosikhobokhobo gawule ukhulile yekamanga
amachuno umthwakazi amachuno kustudio 7 lichona njani bantu benkosazi akuchona thina mina into engayixwayisa igovernment yabomnangagwa labanye bakhe ikuthi lo mnyama lo abawesabayo uyabalandela uzabafikela kuphela uzobafikela ungakwenza okubi phumelele ngelanga usakwenza kodwa lizofike lokugcina kuwe uzoziphendula zonke lezi zinto azenzayo liyeza noma bengavika kanjani bavike kanjani bathathe lokhana bahlanganise lalokhana bezama ukuzivikela kodwa lokugcina liyeza kuzanupf liyeza liyawe lizobatshonela emini babekwazi khona lokho bengayenza noma yini bethi bacatshile njalo bavikelekile kodwa okusalayo liyeze lomnyama ene mase lifikile ngeke kuzulivimbe noma ungaba le mali engakanani angeke umthenge uNkulunkulu ukuthi engakususi kulomhlaba so okusalayo liyeza lakubo noma bengathenga amapholisa bethenga amasotsha bayenzeni kodwa lona liyeza ngiyalitshela one day bazabe sebezibuza ukuthi hawu yithi laba esesingene ejele manje ngendaba lezi esasizenza sokwenzakaleni umthetho usuba usubaphunyukile uza kuphunyuka kuphela kwelinye ilanga umbuso nalowo bazabe sebewukhomba ngomunye ukuthi nakuya na
yes sanibonani kustudio 7 yazi bende sicelo lapha sokuthi sihlala sikhuluma ngokuthi amashona abandlulula abantu bakithi esindebeleni bengakuzicela ustudio 7 ikiye ku-ZBC ikibabuza ukuthi okwenza bekhulumisa ishona wayawaya bengakhulumisa indebele kuyini ngicabanga ukuthi mhlawumbe ulwembo olusemehleni bakithi lungenguleka mbijana ngoba uRadio Zimbabwe bantu ilobandla kungabhalwa imeseji ngesindebele bayichasisa ngesishona kodwa esishona kabayichasi ayike libadinge impela ntunga like libabuza impuzo ukuthi kuhamba njani khonapho siyakhala kakhulu ngoba thina sisazi sishona kodwa ama-license siyadelile kutshona kukhulu into yethu bekuqede bekisa ngabantu bezimbabwe sonke yinto engafunwa ngumthwakazi njengo umthwakazi ethu sesithi siphume sihlukane lalabana abantu tholukuthi abanye abazisi uRadio Zimbabwe iyabandlulula baba like libuze bona omonika mthwango walapha shapshap
namqondisi wena into engiyolitshela so ukuthi ethi yena kupresidenti kanjeni yena liyavotela ilizwe ukuthi ngifuna ukansila lo president ozalimela ku-parliament yelizwe leZimbabwe liyezwakala nje into eliyikhuluma ushiwa ikungazwakali ke lokho umqondisi umgugquzele nangene la ku-president kanti uyabe ngu-president imhlobani uyabizwa ukuthi president engani inhlamba engekho engasuye president hayi into yeni le lani liphazamisa abanye abantu manje thula nini ukukhuluma into lengacaciwe leli kakucaci lokho sithulele nini yenzandithule wena owedwa ocabanga khonoko ngosufuna ukucabangela abantu bonke be-RP ayisikho vela okucabanga abanye kela bevotela upresident welizwe abafuna ukumkhetha ozasitshintshela izinto lokho kwakho lokhu ukuthi uthi wena ye upresident umqondisi ekhethweni loma president kanjeni ye ufuna empinda wengahlangana laba neutral kikho konke lazimela kachana lelabukela likhona le laba sifuna ukuphazamisa abanye abantu asilo eso sinto lesi
alo salibonani balaleli bestudio 7 previous ukhulumayo ngisuka kwelelupani ngidakuba elupani ngibingelela umama wami umarubhadla ngibingelele ubaba wami uLunga Fibioni ngibingelele njalo abanabami ngibingelele uPhefethi ngibingelele umlabheli ngibingelele uSipho ngibingelele uFaith ngibingelele uPerseverance ngibingelele uFana ngithile kubanjani bazali bami labanaba bami lonke hhayi mina ngiyaphila abanaba bami kwelasebutswana nabazali bami konke lezihlobo zami ejanjanja ngibingelele ubaba mdala wami uSankanyiso
Linjani Studio 7 ngiyalibingela lonke abasakazi bethu abahle abathandekayo ngiyalibingelela libingelela ngosifane ngwele kutswana hayi thina siyaphila sibili kakhulu sibonga imisebenzi yonke lisenzela yona lokuhambisa amazwi ethu bisiye kwabanye abantu dubazwe sikufunayo isimanga engilaso lapha mbuso waseZimbabwe weZanu PF abantu beZanu bamangalisa ubuso wangkhonto bahleli bekhuluma amanga nje bengelaqiniso ebantwini beyinkohlisa ababona ukuthi lizwe lakithi lifile abazweli bantu abalazwelo kathesi nxa sokunje abantu bayahlupheka elizweni lakithi akula mali akula msebenzi okuqedakali abantu bona beZanu.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usekhulule bonke ababotshelwa ukutholakala belensango. UBiden uthi kule nkulungwane zabantu ezabotshelwa insango esezisehluleka ukuthola umsebenzi ngenxa yamacala la. Ngalokho uBiden uthi usewesule amacala wonke awokutholakala lensango. UBiden uthe akulunganga ukuqathanisa insango lezinye izidakamizwa ezifana labo heroin ezilobukhali njalo zisona impilo kaZulu. Wengezelele esithi iningi lababotshelwa leli cala ngabensundu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Yeah, into eyenziwe ngumongameli welizwe uJoe Biden eyokukhipha insanga from the dangerous drugs list ebophisayo yinto ewelcome, ngoba sibona ukuthi insanga abantu abazivezileyo abanjengamadokotela lama-scientist bathi iyancedisa ukuthi ma abantu abale cancer bengabi le too much pain, abantu abale schizophrenia labo babe very sane, lounye ogama disease amanengi abakubonayo ukuthi kuyancedisa. Sibona futhi insanga zinceda abantwana abathwa bale autism, ngoba bathi bona bangayigaya insanga ibe ngamafutha bakwanisa ukuyipheka benike labantwana bona labo, and then they become very steady and very cognitive. So into yona le sithi hayi siyayibonga kumongameli welizwe. Enye into futhi esingambonga umbongela umongameli welizwe ikuthi abantu ababebotshelwa insanga bebekwanisa ukuhlala ejele okwesikhathi eside, and then bengakwanisa ukuthola imisebenzi ngoba icala lona lelo lase lihlala likumafayela employment. So khonokho ukuthi umongameli welizwe ukhiphe insanga or esithi ngesilungu imarijuana ongesintu imbanje, hayi kuqakathekile and siyakubonga.
Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi lakho kuzagcina kusiba njalo yini eZimbabwe?
Yeah, insanga elizweni lethu leZimbabwe ngibona abantu abavela eBinga bevunyezwa ukuzisebenzisa ngoba it's their tradition, but sengibona ngathiwa ama regulations esekhitshwa ezindaweni eziningi all over the world. Ngibona lati eZimbabwe sebeyisebenzisa insanga in the scientific research esiphumelele lapha in America, ngoba siyakwazi ukuthi sasilabantu ababehlala engutsheni engomahuru lama cancer patients lani lani. So labo bangancedakala ngensanga in different forms ukuthi ibancedise ma besiba le pain lobuhlungu ama surgery lani le recovery. Labanye abalama diseases wona lawa engiwakhulumele ukuqala anjenge schizophrenia le autism eZimbabwe. So mbona lami insanga khonapho isibenefita umuntu wonke, and then uhulumende wakithi hopefully laye uzakhipha amacala awemba nje wona lawo o insanga. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje besikhangele izinye zenhloko zendaba. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elitshumi lanhlanu ekholo lwesipostoli kudala inkulumo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, libe leviki weekend enhle elejukela.